indwendwe zefuel lokho ezikhubeka siba khona especially kuthangela izolo besamangala sike ukuthi lapha okulayinelwa khona ifuel sibone abantu sebelayina ukuthi ifuel isishoda sananzela ukuthi into adishoda kakhulu kumaviki apheleyo yidiesel pho-ke abantu abaningi besebenanzelela ukuthi ipetro le-diesel ibisichiphile kumkambo omaketi black market ngoba ibisithengeka ngamayusa lamarani kuliviki-ke emkambo omnyama lakho kukhanya ngani amayusa angani ashoda mbijani yikho sokubangela ukuthi sesincintisana layonale ekhona emagarajini kodwa thina besikhangelele ukuthi le ingabi yinto engaba lohlupho ngoba i-government bekufanele by now bayakwazi ukuthi yisikhathi sokulima yisikhathi se-holiday lanxaye nje uminista echasisa ethi kabanikwa amaplani angazi ukuthi ukhuluma ngamaplani aphi ngoba kufanele by now ngitho lo muntu nje ongakho ku-government ongekho kukhampani uyakwazi ukuthi yisikhathi esibhizi abantu bonke bayamuva lapha lalaphayana kodwa hayi bona bakhanya ngani nje bathembe khona ukukhuluma emoyeni lapha ku-ground bengayenzi lutho kuzayenza abantu bathwale nzima futhi baqedise ukulima njalo lokuya kuma-holiday njengana kunje lanxaye nje kungela lutho abazabe emlanda ko-holiday kodwa abantu kufanele baye emakhaya
kulihlupha njani lokhu njengabosomabhizimusi
kakusasebenzeki kumabhizinesi ngoba indlela osokuchajana ngayo nxa umuntu ethe wacela uncedo ngemota uyamangala bengilabangani bami abanye engibananzelele abachiwa ngamabhasi la ayegoli nxa umuntu ethe wathatha itaxi wayaphenduka esigodini ngetaxi bamthathe 400-300 rand i-300 rand nxa uthe wagada ibhasi liyi-350 rand kuyawufana nokuthi umangoloyo sewuphinde kabili ngenxa yokushoda kwefuel okuyukuthi kumabhizinesi lendlela esithadana ngayo ukuthwala izinto ezithwalayo seziphose zidlule yona leyo iprize zero yakuzithwale ngayo uzephose ukuthi hayi ngcono zidekele zikhonapho usalule mali yakho
lokhu siyabona njalo ukuthi kuhlangene lo kuswelakala kwamagetsi
abezalokhu bekhuluma ngokuthi amanzi ayashota kuzambezi le mtshina ngale e-1K iyafa kodwa okuliqiniso ukuthi lapho abathenga khona imitshina sileqiniso kababhadali bathenga nje ngomlomo kube kuphelile thina besikhangele ukuthi imali le abayithathayo kakhulu bayibhadala lapho amagetsi abawathola khona eskom e-South Africa nge-Mozambique yiwo amagetsi angasinceda.